Kusukela mhla ka-5 Mpalakazi kusiyafika u-11 Zibandlela, yisikhathi esaziwa ngokuthi i-Youth Donor Month, okukhuthazwa ontanga ukuzakupha igazi njengoba izikolo ziyabe sezivaliwe, okuyikho lapho okuvame ukuphuma igazi eliningi. Uhlelo lolu lujonge njalo ukuthi kukhuthazwe abatsha laba abapha igazi ezikolo ukuthi baqhubeke besenza lokhu lalapho sebeqedile izifundo zabo, njengoba iningi livame ukuyekela lapho selikhulile. Osakhulayo umnumzana Bernard Mpofu uthi limkhuthazo iqakathekile ngoba abantu bayaphela ngengozi zemigwaqo, kuthi lalapho bebezasila kuswelakale igazi. Ethi ingozi ebekhona ngolwesihlanu lapho ukubhubhe ijumi lanhlanu labantu itshengisa ukuthi ukudinga kwegazi kungenwa kukhefu lekhisimusi kumqoka.
Kuqakathekile ngoba sisikhayela ingozi ezizakalayo, find that abantu abaningi balimele and badinga igazi lelena, so kuhle ukuthi sidonate ukuze sisave impilo zabantu. I realize ukuthi most of the people aba embaziyo mina abathi abangadonate igazi, they are afraid of bafica be-HIV positive.
Oqondisa inhlelo ze-NBSZ unkosikazi Esther Masunda uthi bayakhankasa kabanzi bezama ukukhuthaza uZulu ukuthi azephathisa ekupheni igazi. Esithi kuvamile ukuthi minyaka yonke ngekhefu lekhisimusi kudingakale igazi eliningi, kungakho bekhuthaza ukuthi abantwana besikolo beze ukuzaphathisa lalapho izikolo sezivaliwe. Lo nyaka uthi kungcono ngoba sebaqala ukuphatha inhlelo ezijiyeneyo emphakathini bekhuthaza ukupha igazi kungakafiki ikhefu.
In terms of the blood stocks, the blood stocks have actually improved because now we've got the
sikhangela igazi esilalo khathesi liningi ngoba sisaqalisa ukuthi senze imikhankaso ethiyeneyo eyabantwana besikolo kanye lezakhamizi. Khathesi sesiqalisa ukukhulumisana loZulu ukupha igazi kuseselesikhathi. Okwakhathesi usathule, abakho baningi abantu abadinga igazi, kodwa lapho sokusiya kukhefu lekhisimusi inani labadinga igazi lizaqonga.
Isakhamuzi unkosikazi Simeleni Mathema uthi imota sezabaningi emigwaqweni, kuthi layo leyo migwaqo seyafa okuyikho okubangela ingozi eziningi. Lapho kudingwa igazi uthi lo hulumende kumele adinge imizamo yokulungisa lokuqhelisa imigwaqo eya emadolobheni amakhulu ukuze kwehliswe inani lengozi emigwaqweni.
Abaningi abadinga igazi ikakhulu ngabaye bengene kuzingozi zomgwaqo and abantu bakhona bayabe sebelifuna ngaso naleso sikhathi igazi, and okunye okubangela ingozi zemgwaqo okunye imigwaqo yethu yona le engalungiswanga i-government yethu.
Umnumzana Sifundo Ngwenya oyinhlanganiso le koBulawayo uthi bayaqhubeka bekhankasa kabanzi bezama ukukhuthaza uZulu ukuthi azephathisa ekupheni igazi. Lanxa sebesebenzelana kakhulu labasakhulayo uthi bakhankasela ukuthi abadala labo baphe igazi. Okwakhathesi uthi abantu bapha igazi ngendlela encomekayo okuthi bakhangelele ukuba lelaneleyo eziphaleni zabo ngesikhathi sekhefu.
Abasakhulayo ntanga yibo banikeza kakhulu igazi kulabadala, kanti-ke labadala labo sebeselelisa ukuthi baphakamele phezulu ekutheni banikeze igazi. Phala zegazi-ke, hhayi, igazi likhona lenele ukuthi lisize umphakathi. Labantu bayapha ngesihle sibili igazi lelana eliphiwa ngesihle kungelambadala ungakhokhelwa lutho.
Isakhamuzi njalo umnumzana Bhekimpilo Bhunu uthi iningi labantu alinanzeleli ukuqakatheka kwegazi ezibhedlela baze bazithole sebekusimo esibi kumbe belesihlobo esehlelwe yingozi yomgwaqo igazi lingasekho. Uqhubeke sithi bekungaba kuhle ukuthi uZulu asukumele phezulu ayekupha igazi kungakabi lomonakalo, ngoba ungabe ngisazi kancedi nxa esechithekile angeke abe esabuthwa.
Ukudonetha igazi kumbe blood donation bona kuyinto esibalulekileyo kakhulu, ngoba yinto esiza imphefumulo eminingi esiyabe singayazi, and njalo kwezi zikhathi unganelisa ukusiza loba isihlobo sakho ungananzelele. Basibheka manje kule ngozi eziningi emgwaqweni, kulabantu abaningi abatholakalayo begula sebe-critical bedinga lelo gazi.
I-NBSZ ithola amayunithi ayinkulungwane lamakhulu amane, i-1400 egazi ngeviki endaweni zayo zokunikeza igazi, phose amachumi amane i-38 elizweni lonke jikelele. Ezikhathini zonke kumele NBSZ ibe legazi elingangenkulungwane ezimbili lengxenye, i-2500 units, kodwa nxa kusiya kukhefu lekhisimusi idinga ezine, i-4000 units. Phose ingxenye yegazi lonke litholwa i-NBSZ, i-40% iya kubo mama ababelethayo, kuthi eliseleyo lisetshenziswa kulabo abayabe belimele engozini zomgwaqo kanye labalomkhuhlane we-anemia. Ngimele i-Studio 7, ngingunothando Sibanda.